Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 21 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abaphikisayo bathi kumele kukhulule bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula okwesilinganiso songamathumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison bemelele ukuthonisiswa kwamacala okuzama ukutshotshozela udlakela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit kunyanga edluleyo. Bathi akumangalisi ukuthi kulabantu abavalelwa okwesikhathi eside e-remand prison bekhululwe imithethwandaba evame ukubathola bengela macala. Lokhu kwake kwenzakala kumnumzana Job Sikala lomnumzana Jacob Ngarivume ababesetheswa amacala okutshotshozela udlakela. Usikala wahlala phose iminyaka emibili evalelwe e-remand prison. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Indlela okuyiyo into etshengisa ukuthi khona uhulumende esilaye nguhulumende ongahloniphi ilungelo loluntu. Njalo lokho kunguhulumende alona wakudalo ka-1980. Kodwa ke nxa kurojwa abantu kuyathiwa hayi sokuyi-new dispensation. Kodwa i-dispensation yakhona isebenza ngencwadi langokwenza okukamgabe ngenye indlela.
Kodwa abantu laba bazavalelwa kuze kuthini wena ngokubona kwakho?
Abantu laba ukuvalelwa kwabo kuze kungenzeka ukuthi kuthathe isikhathi eside ngendlela yokuthi izanu ilolunya okwesibili abakhokheli bayesaba vele ukuthi kuthiwe kulabantu kumbe abatshengisela bayesaba ngoba kabavotelwanga. Uyabona umuntu ovotelwe ngabantu uyabekwazi uyabela lokho kuthiwa yi-confidence of the people. But bona kabalakho lokho vele okwabo umbuso wabo ngokuthi kumele kube lo muntu oncindezelwe lo oyethuselwe kumbe obotshiwe kube sokusiba isimanga ukuthi uSmith nguye esasimazi ukuthi wayesenza into ezinjengalezi. Bona sebeze bamdlulela bamphinda kaningi ngokwenza ububi babo abantu abezana abakhokheli abezana futhi ngabantu osibabiza ngokuthi ngamagugurawundisi labo ama-genocide abantu ababulala ubulala abantu khona kuyana kuvele kwenza abantu bagcine sebephambeni ingqondo sebesenza ngendlela leyo abenza ngayo.
Yezwa kuthiwa nje le ntethele izindaba kanye lamagqwetha bayethuselwa khona ngale mthethwandaba yilaba abacatshangela ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. Hambi wena ungathini ngakhonokho?
Anti abone ukuthi intatheli izindaba ngabantu abakhuluma iqiniso ngabantu abaveza ububi amagqwetha amela abantu ayabuveza ububi ngasikhathi amagqwetha njengeZimbabwe for human rights bamela ilungelo loluntu vele umuntu omela ukuthi abantu baphathwe kahle uyisitha esezano ngoba yona ikholelwe ukuthena abantu kabachawe kababulawe into ezinjengalezi ukuze abantu ibabuse ngokubesabisa. So akusiyo nto emangalisayo abakwenza yindlela abaphila ngayo kudanisa ukuthi kukhona abasuka barobheke lula nxa izanu izigqoka isikhumba semvi izenze elungile bese bekukholwa khona kwabantu.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance wabexoxa loGibbs Dube e-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gulakwashe Munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe.
ibandla elibusayo alesabe abantu ababotshwayo asibo be opposition kuphela labantu bezana uPF labo bayabotshwa umuntu wonke oyephula umthetho uyabotshwa abantu laba abe opposition sebekwenza santando besenzela ukubana bengabotshwa kweqhasa uba ngumsindo kuthiwa yi human rights abuse izano PF ayifuni opposition besenzela khonoko umele ebekwazi yena ukubana nxa abantu laba besenza lokho abakwenzayo babe bebhadelwe izimali babe bethengiwe laba bantu ngulabantu abayenza abaphusha esithi regime change so abakwenza konke lokho siyabe sikwazi kwesisikhathi sebesikwazi ukuthi bazenza into enje bazenza into enje ngoba kuyabe sekumgcike sokusobala ukubana bayathunywa ukuthi beyenze sebekhayelela ukuthi ufulumende ekhangele uphele egoqa izandla hatshi amapolisa umsebenzi wabo ngoku-enforcer ilaw efakwa ngama-legislators ahlanganisela awe-opposition lawezanu p f so amapolisa akalacala amapolisa bona bahlala lo muntu emthethweni 48 hours ukuphela okusalayo yicourt so lapha ukuthi behlale belokho besentolongweni lanamhlanje asiyomapolisa wezanu p f asiwa-activity yi-competent court ebone kufanele njalo kulungile ukubana laba bantu lezi zigelekeqe zihlale zingekho ebantwini zisekulude ukwenzela ukuthi zingaphambanisi ukuthula okusebantwini
ye kodwa siyeza futhi njalo babamzaka siyeza futhi njalo ukuthi kulaba intatheli zindaba kanye lamagqwetha abantu bathwaliswe nzima yilaba abadlelana lezanu p f khona ngale mthethwandaba nxa bezama ukuthi besebenze babe lokho bethethiswa kumbe begijinyiswa into ezinjalo kuba ngakuyini khonokho ngamafitshane
akula evidence uyabona abantu bayakhuluma into ezijene kuyafana kungangena ebhawa abantu bayakhuluma izinto eziyabe zingela evidence ngabe bayagijinyiswa ngabe akubhalwa amanga esiwabonayo egcwele emaphephandaba lawo ngabe akukhulunywa amanga esiwazwayo kuma-intanethi ngabe abantu bayagijinyiswa abantu laba bafuna ukuthi izimbabwe u-aphe ngani yi-state leyana e-abuse amalungelo abantu khona kungayisikho khonokho abantu abalethe i-evidence kungaba le-evidence sesisebenza lakhonokho hhayi khona ukuthi kuthiwa abantu nxa sebedakiwe lapha sebekhuluma nje santando hhayi
umnumzana kula kwashe munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla lezanu p f forever associates zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 eseharare uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ebona ngenhlalo kaZulu eZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kumbe iZimlac iveza ukuthi abantwana abedlula okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo abazali bathi kabenelisi ukubakhokhela indleko zesikolo uNokuthi Abadlamini usethulela lolu daba
omunye wabantwana okufuze ukuba aluba usesikolo nguntombazana uPrincess Sibanda wesigabeni semasenyane elupane obekumele ukuthi okwamanje ngabe ukuform 1 uPrincess ovunyelwe ngunina ukuba akhulume lomsakazo weStudio 7 uthi kenzi lutho ngoba abazali bakhe kabasebenzi
ufisa ukupasa ngibe unesi namibe lamaphephana
sixoxe lonina unkosikazi Noreen Sibanda osichazele ukuba isimo sibi ngekhaya
sihlula imali ngithi ubaba vayise ngisumsebenzi so imali angifuna ukuthi siyithole waba nzima lama-piece job angikhona ukuze athole wabhoda waswela lama-piece job lokho silwisana la ukuthi ngabe siyathola imali ukuthi ahambe isikolo kodwa kuya
sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Loveness Moyo wesigabeni seMonde eWange oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 okufuze ukuba ngabe usesikolo kodwa uthukana lo Dubo Lomendo elabantwana abathathu lendoda engasebenziyo
ufeyiti ule 4 years ngiyomdala then kuzobuya inkosi Nyamandla ule 3 years kuzobuya omncane uthiwa uBlessing ule 2 months so bengicela ukuthi ngabe liyancedisa umntana nami ekwanisa ukuthi ehambe esikolo ngenxa yokuthi umkami kathesi kasebenzi Kepo mbuti la ibambe lapha lalapha but yabezama khona oko nje kwa ma 2 minutes thola imali ukuthi uthenge impupu nje endlini lesepha but ukuthi ngithola imali ukuthi ngihambise abantwana esikolo member bathengele ama uniform akusuka kube nzima so bengicela usizo lwe
sixoxe njalo lo nkosikazi Evelyn Ngwenya wecholocho ngaphansi kwenduna uMathupula othi intombazana yakhe sawayikhipha esikolo yasebenza ezindlini ngenxa yesimo sokuswela
noma lami engincedisa ngingumzali wakhe but kodwa kulusizi mangikhangele isayizi zakhe ziyafunda kathesi but kungasi intando yami kungenxa yokuswela
umnumzana Misheke Ngolube uhola inhlanganiso yamalungelo abantwana eMhambi Children's Foundation ephathisa kusabelo seMathebeleland North uthi ikusasa labantwana kwezemfundo liyachabalala
Isikhathi esiningi siyawusikhangelela ukuthi khona abantwana abangabazali babalaba ama-challenges anjalo. Kodwa okwenzakalayo ukuthi abantwana abalabazali abakwanileyo bayahlanganela nabo ngenhlupho ezinjengazinezo. Asizosithi emakhaya kuphela kodwa lakhonapha esihlala khona ezikhiweni ama-challenges akhona, ama-salaries akwane, ama-rents adura. Abadala bakwanisa ukubhadala i-school fees abantwana bephinde bebhadale futhi lapho abahlala khona bethengele ukudla.
Siphinde njalo saxhumana lo mnumzana Richard Moyo ongumholi wesabelo seMathebeleland North othi ngabe izintandane kube kuyezwakala kodwa abazali abazimiseli kangako ukufundisa abantwana.
Kusinosebe kuze uyamtori babegqokile cha isudu enathi utshwala bathengalamali okubhadalela umntwana esikolo uyakwazi ukuthi ngaphe emandebeleni kunjalo ukuthi abantu abafuni ukufundisa abantwana but uyaencourage abazali ukuthi abahambisa abantwana esikolo. And you got to look at my programs. I call no good medisa.
Uphenyo olusanda kugcitshwa ngabezemlakhe luveza ukuba izizathu eziningi ngezabazali abehluleka ukukhokha indleko ngesimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Abanye njalo babikwa behlezi ngekhaya ngendaba zokuzithwala besesikolo. Ephalamende kumaviki amabili edluleyo, umholi wezemfundo ephansi, umnumzana Torerai Moyo, wethula ukuba ngomnyaka ka-2023 amantombazana edlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bakhulelwa ezikolo, iningi labo lisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngitedele osithandekile emhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazana.
Namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemdeni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akbetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umqalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje zibiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifuke sahlala nazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthole ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizigqathanisa le nkomo. Ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu. Izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha eGwande emaSuthwini izimvu ziyaphumelela. So uma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile. Inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa lama-funds ababa-affiliate-ayo uma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi uma usuziqathanisa lezinye izifuyo. Akwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yokumaintain umnotho. So uma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa umuzi okungafuywanga khona vele inhlupheko yangkhona isibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hayi lapha kuyafitheka kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi beziyazifuye babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele. Kumanje sebesenza ne-butter trade yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho kuncane bayakwazi ukuthi baziphilise. Usisi kade si-advisor lapha ngokuthi kumele silime izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise mangabe sesihlangabezana nesomiso. Ushuphe sihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo yokuthi singalima kuphi lesi njengokuthi abantu bangabe beneproject or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe. Kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole amadosi injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni oluright.
Ingqobe isikuwe nkosikazi Akbetirokwa.
Ngiyabona. Ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yithiphi isifuyo. So sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bashe baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa siqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla. Njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika iimbuzi zakhe loba zinkomo zakhe. Umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana nabomoringa umuntu engahlanyela okunye esithi yiluteni okule protein engani ithe gaqa hayi izozinto ezithatha isikhathi ukukhula. Njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlela uyakwanisa ukuvuka okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo. Kukhona o-banana grass, o-sunflower, amabele lobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi. Yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma i-business yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezifika lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lokho. Sesiqonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi bona ukuthi vele usulakho ukusha sokunika imbuzi zakho kumbe kungabe zinkomo zakho kumbe kungabe zinkukhu zakho.
Lowo ngonkosikazi Sifiso Akbetirokwa ingcwethi kwezokulima. Sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siya kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba lashona lendaba. Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sikubulawayo elokishini leCowdrey Park endlini kamnumzana Mdlelezelwa Ncube lapho obekulabaprofeti besonto yeZayoni ngeviki ephelileyo besithi bazekhipha untikolochi. Abaprofeti laba babebizwe ngabafowabo bakancube besithi nguye obaloyayo. Sixoxela uncube othi akulantikoloji owatholakalayo endlini yakhe ngokunjalo uthi abafowabo kumele bamhlawule.
Bafanela kuFacebook bathi bana balosifolo njolo ngekhathi bayana bephisa nabodadethu olohamba futhi unakwawuthengisimota wawusenzani senzana abazikume kakhulu abafowenu. Mina dingani kabantu benu bebezocheke ezinyamba ngathona amadodanza bendiqala ababuya kamafumaziyona kubona wethiri akula nto abayitholayo sembabuza ukuthi mamadoda ningwani ngenza into enje navele muntu osebenza abantu ingwani ngenza into enje amaziyo ndawa kuye thuli baba bathi babecheke ukuthi bamangathi angashipholinje baba ngazi kuto mina.
Ubabe sithi ulani kahle kahle nyamazana bani futhi babe sithi yenzani kuyini okuhluphayo?
bato kuthupa bona why bona bengaphumeleli ma why ngithenga iroli ngathenga ikhombi ngithenga libona lokho ke bato wabona umuntu angasebenziyo ngayinto leyo baba bayiqalisanga namhlanje kulandela i-hot story ngabona ngaba ngono umama esaphila ngiyanyizwa baba
ye
umama ugulele endlini yami wazi wabhubha bathi umama uyaluya haw mathuzaleyo ubona umama enozala lityalo yabona labo abantu bokutrini wabuye ubaba la wayenza njalo wagula bengambona wakucapha ubona ubaba segula enasiminithi sebesithinta kwezitori but intole zobaba nomama zikuwe
abafowenu laba Incube ngabantu ozalwa labo abanewenu
yes
iphuma mphume kumama lobaba
mhambe shuwa bazonza umama esaphila nosobhuku ekakhe noli wolstori ubheni ukuthi inumba zakhe nabandazo ngalisenzela kusaza nangezijolisa iinumba zikasobhuku akuthi istori sonu kwabafana bonanabo
usobhuku ekhaya kungaphi
igwanda awuzifinde iinumba zikasobhuku
amaziyoni eseswele-ke untikolotsho bekuthiwa ulaye asuka esithini
akula nto abayikhumula amaziyoni sesibafonela sesibabuza kathesi abantu bale WhatsApp ngimfonele omunye ngambuza ngathi akusitshele story kunto undova ukhona yini wathi angakabonanga lutho akuze ubaba umntotho wathi akunalutho lo-Ezra Chiro sambuza eza akakubabuze nanakho maziyoni akho Ezra Chiro akunalutho ndingambuza konke akula nto abayithumbi nothing amthini sebesithi bona nawoesenabathi abasengalandanga lokhu sazozama ukulincedisa ukuthi lithandane
sezwa omunye wamaziyoni la ngazi kumbe ibothi kamtanda ngiyabona kumbe babe sendlini yakho omunye esithi kulamalembu amadlozi atshiswayo kuthiwa nguwo atshisayo kumbe mbani
ekhumala udadini wetyolo ekhona kunamntu awatshisa na amalembu la vela sathi asiwazi utshiswa ngaphungata wazi andisiprofithi sasizakala letyana bam
ukhuluma ngokuhlawulwa ngabafowenu ngoba uthi bakungcolisile emphakathini ubaba Ncube ufuna bakuhlawule njani ngani
khangela babatheni na handi bana bangitheni into leyikhunye fomu kunabo sisi bahambe sithi Ncube asenzeni soso siyazingathi mna unanto engithiphanti phenyolutho bafana bami but bona why bengaphumele bangathengisa imota bangathengini bengathengini baba so yikho kwangani kuyakuyaba le question mark athe ngathi ingandini umuntu okadingwanga yini udingwe yibo amaziyoni lawo so sebeswele ngithi manje bathini kathesi ziplasi
awukazami ukukhulumisana labo lazwa nani ukuthi liqhubekela phambili njani
hayi abaningi babhlokile amafoni abaningi batentene angakhuluma loyi-one wabhloka ifoni lento ababhloka afoni ngathi awusisa wami omkhulu wathi xa bebhloka amafoni kunjalo nawe zithulele kuphela usebenzisa phambili
kodwa lapho ozabathola khona njengoba usithi ufuna ukuhlawulwa inhlawulo bani engakusuthisa
into ekhona bufande bona bengitsheli ukuthi sokwehlile lapho kuhamba njani yizi ukuthi bangabaphendula athi ngamazwi abo so angakhulumi nawo
okokugcina sigqiba nje ingxoxo yethu baba Ncube uyafunga la kubafowenu lasemntwini wonke uthi wena umuthi awubambi vela ulantikoloji awuloyi
angila mna ngihambe ngibhesele umuntu uyathisa umbrother in Christ Church ngisuka lapho esingugo esikolo mina vele ngabuza ithi ngihambe gokhethi ngugo esikolo uyebuza ngelayithi yami
hhayi bekukuhle ukuxoxa lawe baba Ncube siyabonga
siyabonga baba siyabonga baba
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomhlali weCowdrey Park kobulawayo umnumzana Mdlelezelwa Ncube yena obesetheswa icala lokuloya ngabafowabo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
Siyabonga ntungamili Nkomo ungadinwa la kusasa Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba ozibiza ngokuthi nguBig Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le-Number One Boys uMvelase uphethe i-EP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo nangu exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7
studio ngiphinde ngibingelele kubalaleli be studio 7 olibingelelayo uPix Abraham Velase nokuzalwa mzalwa ePlantry kozuzaphi esigodini sasebhatayi ngaphansi kwenduna uNdolwane. Emculeni ngiqale 2016 but bengisasebenzisana leli qembu chaiketaro lapho ngiphinde ngidlalele izingoma. Kulo nyaka ngo-2024 ngidecide ukhipha i-EP yami ngaphansi kwegama lami uPix Abraham Velase Number One Boys. Ngicula ngisezweni laseSouth Africa.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Awafisa ukuxhumana nami ngingaxhumana nami kule number yami 0845783625. Kumbe bangithola inkundleni zokuxhumana Facebook ngikhona la ku TikTok igama uPix Abraham Velase nje ngisearcha kanjalo uzongithola.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi.
Ngisela isapoti sabatsha emculweni wabantu bakithi, sicela sambile ngezandla zombili lathi siyafika emculweni, sicela sifundise uthando lathi futhi sizolinikeza uthando ngokunjalo kanye nengoma emnandi enomlayezo. Sithembisa lokho nje thina sinumber one boys. Ikhona i-EP phumile lengoma ezimbili lesihloko sithi uthulo okuzayo. Sicela liyithenge wabantu bakithi. Noma ukubuya endawo ongabe kuliphi ilizwe uxhumana nathi sizokunikeza umculo omnandi kakhulu. Sizothembisa ke sizohlezi sindlalela ingoma emnandi.
Siyabonga ntungabeli nkoma ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abamabandla aphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula kwisilinganiso songamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe ngabayi esikolo. Olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kupheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.